Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesine mhla ka 18 Mabasa 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
This is our parents. We all have a duty and penance to support this bold and transformational development.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuthi imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa.
Uduwe lezambuzi kuyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu, abantu abaningi abanazambuzi.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba lwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lecholera. Idale leSenate lakwele Melika lilahle imizamo yokuxotsha umsebenzi umphathintambo wendaba zasekhaya uHomeland Security Secretary umnumzana Alejandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uphinde wathi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe, ngakho ke kuqathekile ukuthi uZulu laye abambisana laye kwezekulimizamo. Loba kunjalo banenge abathi kabathakazeleli uzibuse. Umlondolozi Ndlovu sethelela ludaba ngokugcweleyo.
Khuluma namuhla emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamachumi amane lane 44 kazibuse eMurambinda esabelweni seManicaland. Umnangagwa waze ukuba umnotho welizwe uzathuthuka ngenxa yokusetshenziswa kwemali entsha le.
This is our currency. We all have a duty and penance.
Silomlando wokuba siyisekele ngoba izaguqula impilo zethu.
Uqhubeke esithi loba nje abaningi bengayethembi imali, iyo yodwa indlela ezakwenza ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuke. Abantu abaningi bathi imali le ifana leyohlobo lwama bond notes kanye lama bearers checks. Umnangagwa ekhuluma emkhosini lo elemelika lifisele abantu bakwele Zimbabwe usuku oluhle lisithi lizaqhubekela phambili sisekela uZulu obhekane lenhlupho ezishiyaneyo. Umbiko lo wethulwe ngophethe uhlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Ukusenjalo umnangagwa uqhubekele phambili esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka eZimbabwe.
No Zimbabwean will succumb to starvation.
Akula muntu weZimbabwe ozakufa ngendlala. Siyadinga imali ukuba sithole ukudla komuntu wonke.
Omele isigaba seMathebeleni South edale leSenate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi abantu babhekane lobunzima obumangalisayo obugoqela ukusetshenziswa kwemali entsha eyeZimbabwe Gold ukumbe iziki.
Sina sibone ngani okwezimali lokukhupha amazero kithi njengabantu beZimbabwe kusebenzele. Kube ngani umkhono omuyalungiswa oqala.
Omela isigaba sebulawayo North edale parliamente uNkosikazi Minenhle Gumede uthi ulethemba ukuthi izasebenza imali yeziki.
Sifisa ukuthi kwakhona la yona le imali isebenze la ngendlela eyayisebenzela abantu ngayo endudu.
Abanye abahambe emkhosini lo ngokhokhela elinye icele le Citizens Coalition for Change uSkhwica Mfundo Washman Ncube ophethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla leli umnomzana Sengozo Chabangu uSkhwica Mfundo Love Momaduku okubandla le National Constitutional Assembly umnumzana Charlton Wende, umnumzana Clifford Hlatshwayo, umnumzana Richard Tswangirai, umnumzana Happy Mochitsiba labanye abaphikisayo. Uchabang uthe kuqondile ukuthakazelela uzibuse.
Ngeyabantu bezimbabwe
banengi abangathakazeleli uzibuse. Umnumzana Gilbert Nduna obevele silobela obesemkhosini lo uthi uyadanisa ukuba kuthakazelelwa uzibuse ilizwe libhekane lobunzima bomnotho.
So into esijwayele ukuthi bayathatha nje imayiki bekhulume khonoko kodwa kungelakho abakwenzayo njengohulumende.
Umkhosi wanamuhla unanzwe phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 44, Unity, Peace and Development Towards Vision 2030. Ngimele iStudio 7 ngiseMurambinda ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo amazwi kanobhala obona ngobudlelwana beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken awukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisekela uzulu weZimbabwe kunhlelo zamalungelo oluntu kanye lokubafisela uzibuso omuhle, aza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kusolayela eMelika esithi iziphathamandla zalo kumele zize eZimbabwe aze zifundisa ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi kaBlinken, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubunguleza umbusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko uDr. Mthulisi Mathuthu.
Umbiko kaBlinken awumangalisi, into nje abamelika abahlala beyitsho njalo nje kuyavela ovala ukuthi abaholi beAmerica bona ngokwabo bayazi ukuthi inkinga yeZimbabwe yini. Into abayazi mhlophe le nje iminyaka ledli le lokho kwaqala into le singathi yiZimbabwe crisis. Bahleli nje bona besithi basebantwini ingani ngoba bayazi ukuthi udlubo lweZimbabwe lusukela ekuholeni ukuthi iZimbabwe ayiholwa ngendlela eqondileyo, ayikhokhelwanga kahle. Ngakho-ke lo mbiko nje ufana nje leminye imibiko abahlala beyethula abakumangalisi, kodwa esingakutsho ukuthi kugcizelela nje ukuthi kuyasibonisa ukuthi bona bayazi ukuthi kuyini okubi eZimbabwe, ukuthi ngubani ophazamisayo ukuthi ayisibo bantu baseZimbabwe. Bona ngokwabo ababayinkinga ngathi abantu makhaza nje udubo lungaphilula phana phezulu.
UBlinken yebo ukhuluma ngesidingo samalungelo oluntu lombuso okhululekileyo eZimbabwe, kodwa sibone kunsukwana ezedluleyo uMongameli Mnangagwa esithi iziphathamandla zeMelika kumele zize eZimbabwe zizefunda ngombuso okhululekileyo esingathi yidemokrasi lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Akumangalisi, uMnangagwa ufundiswe ngomgabe, ngumntakamgabe, la uthe nje khipha umgabe watsho ukuthi yena umgabe umbona enguyise. So yonke into nje ezwa ngumnankakho ngawukhangelisisa okuningi kwakhona, ufundile kumgabe ukuthi angeke avume ukuthi yena uyaphambanisa abantu ngokuthi kaholi kahle, uzimisa ngapha kudemokrasi, uhlala nje sithi yena uyahlonipha amalungelo abantu. Yikho kwakuhlala kukhulunywa ngumgabe ukuthi yena uhlonipha amalungelo abantu, abantu bayamthanda.
Iyona iZimbabwe ungathi imingaphi njengelizwe nxa sikhangela nje ukuthi sileminyaka yonke le iseyathola uzibuse?
Kwayizakala kathi seZimbabwe singathi iZimbabwe ithena 44, ithena iminyaka le esesi ekiyo manje siloke sathatha uzibuse. Akunzima ebantwini, angikholwa lokuthi ukhona ongama laphana ale athi kunzima, impilo zabantu zinzima. Sikhuluma nje abantu lokhu bephumile eZimbabwe baphandle basemazweni amaningi balelalelalelale. Kuyini okubasusa ekhaya? Basuswayo ukuthi uzibuse lo esithi silawo, hhayi ngabalethela ngaluthi abantu abaningi. Okwalo nyaka khona ngathi kungani kuzoba nzima kakhulu ngoba kule ndlala wonke umuntu nje uyayibona le nto. Ngakho-ke uhulumeni weZimbabwe yena uzahlala nje sithi ha kulungile sathatha uzibuse, into abahlala beyitsho nje kusukela ngo-1980. Kodwa ngapha ebantwini impilo zabantu hayi akula kuguquka okuthile nje, abantu lokho behlupheka, abantu bayabaleka emizini yabo baye kwamanye amazwe lapho bafike badubeke khona futhi kumbe bafike batshawe ngabantu, babulawe ngabantu, babuyele ekhaya futhi bayedibana lo dubo olufanayo.
UDr. Mthulisi Mathuthu ucubungula ezombusazwe njalo ingcwethi kuze kwethulwa kwembiko.
Zimbabwe.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba ole UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lemikhuhlane efana lewekholera. Inani eliphansi kwamachumi amane lantathu ekhulwini 42.9% libikwa lilo elilezambuzi njalo eledlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu 76.2% lithola amanzi ahlanzekileyo kalula. Lokhu kukhutshwa lugwalo olukhutshwe yi-UNICEF Zimbabwe indawonye lohlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT. Ugwalo luveza ukuthi isigaba seMathebelele North yiso esilabantu abalutshwane abalezambuzi njalo bethola amanzi ahlanzekileyo. Udubo lolu lakho ukwengezeleleka lonyaka kulandela ukungani kwezulu okubangele ukutsha kwamanye amadamu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo councilor ka ward 7 eBrunaberg umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo.
Udubo lezambuzi luyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu. Abantu abaningi abanazambuzi esikhangelele ukuthi singathola uncedo lelo ukuthi abantu beyakhelwe izambuzi kungabe kusize kakhulu. Abantu mpela hamba nzima mpela thola ukuthi okugcina kuletha imikhuhlane nale esibhekana layo manje esihudo esiyibonayo.
Kule mizamo na enziwayo ukuthi kuqedwe udubo lwamanzi kanye lezambuzi olwenzakalayo khona ngapho?
Ye, abantu bazama mpela maybe ukugebha imigodi bezama ukwenzani but besokusilela kakhulu ebantwini abangelalutho kuze siyakhangela ukuthi abantu abaningabasebenzi siyahluphekela izweni leli abasebenzi so kuba nzima kakhulu ukuthi bethole izimali zokuthi bezigebhele imigodi. So imigodi sigebhwa yilabana abantu ababele imali enekhathi siyabe sikhangela ukuthi uhulumente ingancedisa endaweni zethu ukuthi maybe ebone ukuthi uyafinyelela ebantwini ekhangele indawo zakithi ukuthi azilamazi.
Sibona ukuthi lonyaka izulu alinanga njalo amadamu amaningi angenisanga. Lokhu kukhangelelwa ukuthi kungengeza na udubo lolu njalo yiphi imizamo eliyikhuthaza ukuthi uhulumende ayenze ukuze uqedwe lolu dubo?
Kathe singakhangela izulu alinanga amadamu acitshile ngenxa yokuthi vele amadamu ethu wona asegcibelekile ngobuningi. Egcibeleka nje afuna ukuphandwa. Sikhanda ukuthi uhulumende noma amanye ama-NGOs asincedise ukuthi sithole ukuphandelwa amadamu lawa. Sila madamu amaningi sibili ungangokuthi ma bengayenza njalo asendaweni eziright ukuthi ma bengayenza isifuyo zingathola amanzi. Sizolahlekelwa inkomo eziningi kakhulu ma sikhangele umnyaka nalo esikuwo kathe sizalahlekelwa inkomo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. So nxa uhulumende la engangenelela ukuthi ancedise abantu because inkomo zethu ungakhangela kathe inkomo esendaweni yethu inkomo ezinhle kakhulu. So uma silahlekelwa inkomo ezinjana mbona ngani iZimbabwe iyabe ilahlekelwe kakhulu.
Umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo ngukansila kaward 7 eBrunaberg ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBrunaberg. Vanengi abathakazelela usuku lukazibuse weZimbabwe kodwa abakhona abanye abathi akulasizathu sokuthakazelela leli langa ngoba ilizwe galila mali njalo asenciphe okumangalisayo amathuba okuziphilisa elizweni ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalise nzima njengoba bengelalo ithuba lokuvotela inkokheli eqakathekisa intando kaZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. UGawule usungula lingxoxo.
uzibuse dipsi uzibuse kungakhathalekile ukuthi umumo wezinto ngabe ulukhuni kanganani okwa Tesla phesikhona ngoba iminyaka iyachiyana Gibbs kuna umnyaka wendlala ukhona umnyaka wesivuno esihle ngabe uzibuse ngozibuse ilizwe lethu lathola uzibuse umnyaka ka 1980 um 18 April lapho lathola khona uzibuse lapho sasuka khona umbuso okwaba lombuso wabensundu umbuso wabaningi waba khona mhla ka 18 ilizwe lathola uzibuse abanye sebengafaka ipolitics zabo lapha lalaphana but okuliqiniswe ukuthi ilizwe lakhululeka ilizwe lathola uzibuse ephuma ezandleni zokuncindezelo ezandleni zamabhunu embusweni wamakhiwa owusincindezele
baba Ncube uyakhuluma ugawule lapha uthi hayi umbuso ukhona uzibuse ukhona sibili wena uthini
uzibuse ngokwazi kwami ikukhululeka kwakho ulokudla kwakho ulomnotho wakho ulemali yakho ulomhlaba wakho abantu abakho befunda usenelisa ukuthi ubabhadalele ischool fees uzibuse ukuthi ukhululeke wena ngokwakho ungesabi lutho noma kulento oyisolayo uyisole ukhululekile kodwa khonokho eZimbabwe kasikuboni loba kusasa besithi bayagida bagida abanye evele esesaba laba kubandla lakhe khonapho uzibuse kayisuke ukuthi ungwaliphi ibandla ngokuthi lilizwe likhululekile ngiyamuzwa ubaba uGawula ukuthi ungathi akafuni ukuthi amchaze kahle ukuthi uzibuse kuyini uthi uzibuse ngozibuse kuphela uzibuse kasuke uzibuse kuphela yikuthi liphila njani elizweni izinto ezilapho ngezenu umhlaba elikuwo ngokabani nxa uhleli kumbe uhleli usenkayi indawo yakho yini kumbe indawo yokuthi uhleli ngokuthi omunye umuntu uthe ehlala namhlanje ngesibuni esisodwa kusasa ngiyakususa so ke uzibuse singathi vele kasilaye eZimbabwe silokho esifile silozane sokuthi sibe lozibuze yikho indlela indlela ekhona le yebo
ye baba Gawule uyazizela lapha ke akumpendulo uNcube
ilizwe lethu lakhululeka ubaba uNkomo wayesithi sasilwela umhlabathi umhlabathi lo sesikhululekile umhlabathi siwutholile abantu kade endaweni wakuhleli khona umuntu oyedwa engathi 100 or 200 and something kodwa emlizolo lokhu kade kuhleli umuntu oyedwa amaplaza nala ungakhangela kusukela esigabeni sethu kusemnyama endlovu ngapha kusehla kusiya phansi ngapha kwakulamakhiwo amathathu amane kade sikugcwele abantu nangalo kutshengisa ukuthi yikho sakulwelayo uNkomo ubaba uNkomo wathi sasilwela umhlabathi thina sasilwela umhlabathi lokukhululeka ukukhululeka kuyikho ukuthi kade umnotho ube sezandleni zabanikazi belizwe yikho sikwenzayo ukubona kade abantu amakorokoza bayazigebhela abantu igolide ngapho bayenzani yonke into abantu kade imfundo isiyedlaliwe ayafika lezigabeni zonke ezezelizwe ilizwe lisezandleni zabanikazi balo kodwa kangela sithi kathese zinto zingani zilukhuni hayi isikhathi sakhona kodwa ilizwe lakhululeka
Ncube yamuzwa uGawule lapha sibili uthi ilizwe lakhululeka ilizwe likhulu umhlabathi swathathwa abantu sebegebha igolide ngutaputhi
babudibe ilizwe alikhululeka ngokuya ngenxa ekhuluma ngomhlaba i-IKDD ikubani umbuzo oqala angithi title deed uSmith wasala umuntu omfakile ungasithatha nje usigole uthi sifake plaza ufuna nje sibe njengabantwana abaphiwe iziwiji sibe sesiseqa sithi khona hayi ubaba umama usesilungiselele title deed kayikho emuntwini khuluma ke ngezinjiwayo zalezo ezigejwayo balawo yini abantu title deed awulayo ufika you are at the mercy of the person or the power oyabe nje Gawule ukuthi uyafika athi ake likhumthunduluka lapha bafana awusoze ukuthi sihlale somthunduluka ngesakho ngoba kulo muntu okumemeze wathi khala umthunduluka ubuse ungivotela kusasa akuncedi unxa kube kufuneka baba uGawule bekufuneka sivume ukuthi independence i-political independence sayithola kodwa sisenkingeni siyehluleka ukuthi senze i-development out of this one ngoba ikhona independence kasilana
sikwehlukanise ukuthi umgari wayeshuka wakhwela intaba wahamba le-Button City wajolobela wabaleka izinto zawonakala ilizwe laba phakathi kobunzima ilizwe ladilika labhidlika ilizwe ukwakha akulula kusakhiwa izinto ezawonakala ngesikhathi sombusho kaMgabe uMgabe wahlala kakhulu embusweni akusoze kuphinde kwenzakale khonoko kathe sithi thina ilizwe lilesisekelo sombuso ilizwe lelingelethu leli selizakukhululeka ngo-1980
Lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandlale ZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 Wezi pathelane le Melika idale le Senate izolo lilahle imizamo yokuxotsha umphathi intambo ezekhaya iHomeland Security Secretary umnumzana Alexandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho weimpeachment amalunga ebandla lama Republicans abefuna ukuxotsha uMayorkas besithi uyehluleka ukulungisisa udaba lomngcele wele Melika lele Mexico Udaba lolu lulahlwe ngemva kokhetho lwamalunga edale le Senate avotele ukuthi lulahlwe. UMayorkas ubesetheswa amacala amabili elokuqala lingelokuphula umthetho wezokungena lokuphuma elizweni elesibili kungelokungethembakali ngoba esithi akuladubo emngceleni kodwa lona lukhona. Lokhu kade kuzakuba ngokwakuqala kuminyaka efika phose ikhulu ukuthi umphathi intambo athathelwe lelinyathelo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelwe elandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kudala bamthageta as weakest link abantu laba ungazukhangele futhi angithi izizo lakhe Mayorkas ngakhona ngale owama Hispanic so basebenza anti Latino anti Hispanic sentiment and yena la he represents that bahle bamsebenzise ukuthi ahlabe yifigurehead la enxa so isiba Mayorkas vele behle be impeach ngoba vele ngama Hispanic kumbula ukuthi lwana uspeaker uJohnson wabanjwa esithi hayi asifuni ukuthi into ye border iphele iye sifuna ukuyisebenzisa ku election so uMayorkas lo bebezama ukuthi drive the point home bakwazi ukuthi they won't win but they just want to score ama point iSenate kumele we really have to ukuthi sibone ukuthi they are still mature they read through this and ungazukhangele bahle bavota masinya but hayi we're not going to be working this way uminister lifuna ukuthi abotshwe for carrying out the law
ngokubona kwakho yena uMayorkas uyenelisa yini umsebenzi kumbe ikhono kukade bekuthi ukuthi kawenelisi
ibhoda leyana mina lami ngifika lapha eAmerica kudala eyivele igcwele khanya kulezi nsuku isigcwele okudlula kudala uMayorkas wenza khonoku akuvunyelwa ngumthetho eTexas ngale futhi bayamresista angithi ugovernor weTexas nxa yena uMayorkas esithi kakwenziwe so yena uyathatha iTexas Republican Guard behambe beresista labana angithi kulamanye amadwala that they actually occupied which Homeland Security could not access so bayaphikisana laye so ukuthi laye enze ezinye izinto kuba nzima ukuthi azenze akulalutho olubi alwenzayo US immigration policy federal policy kulemthetho and that is what is happening
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandeleza umbusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Indiana khonapha eMelika Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani khona ngapho nonke e-studio nanti siyaphila lapha ngise-Johannesburg la ekhaya mbebobi bengicela mbe kwenzeka libe lithumezela i-news ngiyazithanda kanjani i-news zenze-studio 7 ngiyabonga bakithi
Studio 7 sanibonani sithanda ukuphendula ochuma laba abaqala hlala beqamba amanga independence is for ZANU people thina abantwana bakamthwala sisakaza sila independence. If sila independence nga nanti siya enjoy jenga banye nga si lagashi. Emi kotini etu na sisi bende la zetu na sem daweni zetu zonki. Kutuelo ba anigulezo ndao. Ma kutuwa independence. Safari li poison all over. Wena chuma zama mpela ukukuluma ikiniso. Utu wena watengwa izanu. Kwa utengu selumo yako kuzanu. Na awe wena unga sazo wakiyo lama la Joseph Kaule wakona loyo. Agenu zame njukulumu ikiniso.
Siyabingilela siyabonga emsakazweni. Inkinga esibhekane lawo kakhulu eZimbabwe kungabe kuyikuswela kwemisebenzi, ukuswelakala kokudla elizweni, isomiso, konke nje ukuhlupheka kwamaZimbabwe ababhekane lakho. Lokuhamba begcwala amazwe bezama ukuyafunana nemisebenzi ehlangabezana nengqinamba zokushiswa nezondo emakhantini ababekiwo. Yonke inkinga leyi izaphela mhlazana kwaphela izano. Into okuthiwa izano PF nje ezilongisa kukhona kulelo lizwe, hayi amaZimbabwe asesekhatshana lokuthola ukuphumelela nokuthula. Izano yiyo esikrethele yonke le inkinga esibhekane nayo ngokuthi abaholi bezano PF babusa ngochuku endaba ngontando kayiphikiswa and abafuni ukuvuma ukuthi bayehluleka bethiye phansi umbuso kumbe ngabantu bezano bavuma ukuthi betshiyelane umbuso ukuthi njengamanje just sile 40 years kubusa izano ngabe sekwabusa amapresident ezano ebangu 6 ngabe kungcono kwakho lokho kubusa umuntu oyedwa owezano othi uma uyaphumphuma ngenkani ngokufa la lo ongenayo la ifane lana lo kade ethi uyamkhipha. So izano PF is the big problem eZimbabwe siyabo.
Amavuko sithi yomuse, uthi yosefe siyabo. Angeke sikungukuthakazele uzibuse mama ngcwaba ezikhumbuzo ebhalagwe lokhu ekusesela abantu abawadiliza. Ma abantu abalama 70 years belokhu bengaholi lutho eZimbabwe njengamazwe angomakhelwane South Africa leBotswana bayaholi. Kulokhu kubusa umhlobo wodwa kuthiwa ngopresident umhlobo wodwa akula independence. Kulokhu kungakaxoliswa kungakalungiswa indaba yeground asiboni ukuthi singajabulela uzibuse thina ngapha komthwakazi. Hayi besidlala ngengqondo zabantu.
Yes, Studio 7 mina angikeli mbuzele uMalachi Nkomo lo believe kawo lokuthi kiso sonke lesisikhathi izano ibusa bebusa lezano PF yabo. Yikuphi kunini la okuyake kuphawulwe khona ngezipho? Kukuphi la okuyake kuphawulwe khona ngoJoshua Nkomo? Ngaphandle kokuthi nje wherever laba phawula khona la kwi-internet le abangayifuniyo ngoba besabela ukuthi amaqiniso wonke azavela ngoba kwi-internet avela amaqiniso. Abakazi bekhulume ngezipra bahleli bekhuluma ukuthi iZimbabwe yalelwa izanda yalelwa uMgabe yalelwa izanu PF bayake becabanga yini ukuthi kulamabutho asale egangeni yini abakazi becabanga ukuyalanda kodwa bacabanga ukuselebrate independence mhla ka 18 April but abakhumbula ukuthi namanye amathambo abantu asale egangeni belwela lelo lizwe lelo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa ukulive talk namhlanje othelo lolandelayo asihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngokuthakazelelwa kweminyaka engamachumi amane lane eZimbabwe lathola uzibuse. Sikhangela ukuthi nguquko bani esabeyitholile ngaluzibuse. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombele ezithi +12024650318. Zingeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF luthi inani labantu abale zambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilisana lodubo lwemikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lohlala namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.